Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kuseni mthwakazo muhle ngolwesithathu mhla ka 14 kumpalakazi 2022 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba usola iMelika ngokwethesa indodana kamongameli Emmerson Mnangagwa izijeziso zenotho kanye lokunganxusi yena uMnangagwa emhlanganweni we-US Africa Summit oqale izolo khonapha eMelika njalo oqhubekayo namuhla. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi yamukela ngenjabulo inyathelo lebhilithane lokunxusa ababalisi beZimbabwe abafuna umsebenzi wokuyafundisa kulelo lizwe. Kwezemidlalo, i-Argentina isingenele kufinali yomncintiswano we-FIFA World Cup ngemva kokubhacabula i-Croatia. Namhla khona i-France ingqikilana le-Morocco. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba uthi iZimbabwe iphatheke kabi ngenyathelo leMelika lokwethesa indodana kamongameli Emmerson Mnangagwa izijeziso zenotho labanye abalobudlelwano lebandla leZANU-PF phambilini komhlangano we-US Africa Summit obizwe ngumongameli waseMelika umnumzana Joe Biden wona uqale izolo eWashington DC. Ushaba nguye omela iZimbabwe emhlanganweni lo ngoba umongameli Mnangagwa kanxuswanga ngenxa yezijeziso azifakelwa iMelika imethesa umlando wokwephula amalungelo kaZulu. Umnumzana Shaba uthe njalo baya kusola kakhulu ukunganxuswa kukaMnangagwa nguBiden kulumhlangano. UBiden uhlangana labakhokheli bamazwe asezwekazi le-Afrika abedlula amachumi amane ndawonye labenhlanganiso ezizimeleyo bekhulumisana ngokugxilisa ubudlelwano phakathi kweMelika lamazwe e-Afrika kundaba ezitshiyeneyo ezifana lezamabhizimusi, ukulwisana lokuguquka komkhathi kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo kaZulu. Ekhuluma le-Studio 7 ngemva kokungena umhlangano obuphatha ezomvikela izolo, uShaba uthela nxa uhulumende weZimbabwe ethokoza ngokunxuswa kwelizwe okwakuqala emhlanganweni lo kuyadanisa ukuthi iMelika isuke yaqhelisa izijeziso zayo kusele usuku olulodwa kuphela ukuthi kusungulwe umhlangano kaBiden lo labakhokheli be-Afrika owe-US Africa Summit. Umhlangano lo uyaphambili namuhla njalo ugqitshwa kusasa. Nangu uShaba exoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Zimbabwe was soon being invited. This time round, Zimbabwe has been invited for the first time.
IZimbabwe inxuswe kulomhlangano okwakuqala. Siyabonga njalo siyajabula ngalokho.
So what is Zimbabwe going to benefit from this summit?
IZimbabwe izatholani kulomhlangano?
Well, it will benefit by being in a forum where these two continents are. And we will be sharing ideas, views.
Izathola inzuzo ngokuhlala phansi ikhulumisana leMelika. Sisizwa abakucabanga ngathi lathi sibatshela ukuthi sicabangani ngabo njengeMelika.
And then we see that there were some further sanctions that were imposed yesterday.
Sibona njalo ukuthi iMelika yengeze izijeziso.
That's terrible. We are not happy with that because you don't invite someone to a happy occasion and then slap someone
Yinto embi kakhulu leyo, kasijabuli ngayo. Awunqusi umuntu emthimbeni omuhle, ubusumfakela izijeziso.
So what can you say to the American government?
Ngakho uthini kuhulumende weMelika?
I just said we're not happy about it. And I can't say any more than that.
Ngichilo ukuthi asijabuli ngalokho, akukho okunye engingakutsho. Umnumzana Frederick Shaba ngumphathi intambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esemhlanganweni we-US Africa Summit khonapha eWashington DC eMelika. Sixoxe njalo locubungula izombusazwe umnumzana Denmore yo.
Kuyajabulisa kakhulu ukubana iZimbabwe imenyiwe ukuba khona kule US Africa Summit. So kusho ukuthi lokhu kuyakhombisa ukuthi izijeziso esihlala sizwa ngazo ukuthi ezetheswe ilizwe leZimbabwe kunjalo, ngoba nanku liviziwe ilizwe leZimbabwe ukuthi libe khona kulo mhlangano, umhlangano okhangele ukubana uzokhuluma ngendaba ze-trade lobudlelwane lento ezinjalo. So I think izano ukuthi ihlale itshela abantu ukuthi kulezijeziso against ilizwe leZimbabwe ngamanga lawo, ngoba nanku siyabona ukuthi iZimbabwe njengelizwe iliziwe ukuthi ibe khona kulolu hlelo. Esikubonayo ukuthi kulama-targeted kulezijeziso ezikhangelane labantu ama-individuals okuyibona ilizwe le-America elibona bengabantu abacindezelayo izizalwane zeZimbabwe, esingathi ama-human rights violations, labantu abasekela i-operation yakhona leyo, yibo abantu njengoba sibona amanye amazwe arepresentwa ngupresident wabo elethu, ngoba kulezijeziso ezithagethe yena umongameli uMnangagwa. That's why ethumele uShaba ukuthi kube nguye ozorepresenta ilizwe lakithi.
Yena uShaba uyazisola kakhulu lezi zijeziso, uthi kulusizo ukuthi iMelika inxuse iZimbabwe iyandulela umhlangano ngokujezisa indodana kaMnangagwa labanye. Singabona izijeziso lezi ziphazamisa yini imizamo yeZimbabwe leMelika eyokuthi amazwe omabili la avuselele ubudlelwano bawo?
Izijeziso lezi njengoba iAmerika yasho ihlale isitsho nje, zijeziso ezikhangelane lama-individuals i-America ebona beyibona ama-obstacles ekuthini kube le ntuthuko kweleZimbabwe. I think ubudlelwano buzohlala bukhona, ngoba masikhangela enye into i-America engibona mina izama uyenza ngale summit, ikuthi bazame ukuyi-encourage engingathi ukukhotha amazwe e-Africa ukuwasondeza eduze kwawo, ukwenzela ukuthi angangezeleli ubudlelwano babo leRussia. So siyazi ukuba kule competition phakathi kweRussia le-US ukuthi amazwe e-Africa achuze icele le-US, ngoba siyazi abaningi bakhona bathi bale-history leRussia, ngoba abanye bathi yabanceda during the liberation struggles and balobudlelwano layo. Kodwa i-US ifuna ukuthi ithole support kula mazwe, especially manje ngempi eyenzakalayo e-Ukraine leRussia, ukuthi amazwe lase-Africa angasayidelani leRussia kule mpi, instead yakhetha ukusayidelana le-Ukraine layo, i-United States le-NATO.
Ngitsho le-China elayo isigxilise ukuba khona kwayo e-Afrika, le nhlelo ezenza ibambene lamazwe ase-Afrika, okuyinto engaphathi kuhle iMelika. Udaba lwe-China le-Russia, bona abaholi base-Afrika alubana uBiden ethe waluvusa lolu daba wathi kasifuni kumbe kasikhululekanga kakhulu ngendlela eliphathisana ngayo lamazwe omabili la, bona abaholi be-Afrika ubona bempendula bethi?
I think obamanje amazwe amaningi e-Afrika, abaholi abaningi be-Afrika bathanda ukusebenzisa udaba lokuthi bona ba-neutral, bona bangabangane to amazwe wonke, abafuni kubandlulula. So ngibona mina besisho kanjalo ukuthi hayi, thina sicela lingasifaki edabeni lokuxabana kwenu lokhu, thina silithanda lobabili or lobathathu. le Russia le China esifunayo thina i development emazweni ethu elikubangayo lina qhubekani ngalokho elibisana ngakho thina singakungeni. I think okuqakathekileyo for United States ukuthi makuukuthi ba-maintain i-neutrality leyo ukuthi ayibona abakhethi cala phakathi kwe-US le-Russia, therefore akumelanga babonakale bephathisana le-Russia wo bencedisana layo kule mpi ezakala e-Ukraine. So ma bezohlala be-neutral, well kungaba njalo, kodwa I think i-US yona ingathanda ukufisa ukuthi izwe labo bekondema okwenzakala e-Russia, ngoba impi ephomba ukuqalwa njengomuntu against umuntu oyinocent ongazange ayenze lutho. I think sonke nje abantu isintu asisivumeli ukuthi siphombe ukuthula sithi hayi buright mhlasele noma engakwenzanga lutho. I think ilizwe umhlaba wonke jikelele kumele ukondeme izinto ezifana lalezi esizibona e-Ukraine eziqalwe i-Russia, lapho okungazange kube khona le anything yenziwe i-Ukraine osingathi thina yiyo eyenza i-Russia yathatha inyathelo lokuthi iqala impi la.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe. Sixoxela eseVirginia khonapha eMelika. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi yamukele ngenjabulo inyathelo leBhilithane lokunxusa ababalisi beZimbabwe abafuna umsebenzi wokuyafundisa kulelo lizwe. IBhilithane yazise ukuthi kusukela mhlaka 1 Nhlolanja ngomnyaka ozayo iZimbabwe iza kuba ngelinye lamazwe asezwekazi le-Afrika amane alababalisi abazavunyelwa ukudinga amavisa okuyasebenza kulelo lizwe phansi kohlelo lwe-Qualified Teacher Status. Amanye amazwe e-Afrika asefakwe kulolu hlelo okwakuqala abalisa eleGhana, South Africa leNigeria. Amanye amazwe njalo asevunyelwa ndawonye lawe Afrika la ngathi i-Ukraine, Singapore, Jamaica, Hong Kong kanye le-India. Phambilini kwalokho iBhilithane ibivumela kuphela ababalisi abavela eMelika, Canada, New Zealand, Scotland, Northern Ireland, Switzerland, Gibraltar, Australia lamanye akumanyano we-European Union. Isikhulumeli siyathuza umnumzana Themba kuye Moyo uthi lokhu kuyabathokozisa ngoba kuza kupha ithuba abanye ababalisi beZimbabwe ukuthi bathole iholo elithe xaxa bengathola umsebenzi eBhilithane.
Awuna budlelwano phakathi kwahulumende weZimbabwe nohulumende weBhilithane. Kule ndlela yokuthi umuntu azidingele yena umsebenzi. Ungakhangela umbikolwana umbalisi okhangelele ukuhola imali encane nxa elezinye izinto ezingenelanga ezifuna eBhilithane kuzabe hola isilinganiso esingafika kubo £20,000 ngaleyo ndlela. Sizathola ukuthi nxa kungumbiko olesiqinisekweni esihle baningi ababalisi abazakhangwa i-£20,000 nxa beqathanisa le-£30,000 RTGS etholwa ngabantu eZimbabwe.
Le-£20,000 ngomnyaka kumbe utsho ngenyanga?
i-£20,000 ngenyanga nxa umbiko uchaza. Konoku kuzasiyenza ukuthi sibe lokuhlupheka okukhulu, ikakhulu izikolo vele sikhala ngokuthi kathesi uhulumende nxa ekhuluma ngokuthi uzaqhatsha 7,000 shukuthi kulaba abavele sebeqhatshiwele abangaqhatshwa, iningi lizabona kungcono ukuthi liyeBhilithane liyezitholela imali enhle babuye mhlawumbe sekulokungcono abalakho. Ngezinye indlela khonokho kusitshengisa ukuthi uhulumende wethu kanakekeli izisebenzi. Okukhulu nxa singabuyela endabeni yeRwanda, uhulumende wethu waphendula esegxeka abantu abanjengabo Obed Masaraure, abantu abanjengabo Joe lo Secretary General Educators Union of Zimbabwe futhi ngabantu abalamanga. Kodwa nxa sikhangela kusukela umnyaka uqalisa kuze kufike lami, umuntu osekhuluma amanga kakhulu nguhulumende ngoba ke saphendisa ukuthi kuseyafika uJune wonke umuntu usebenzise eZimbabwe esikahulumende sizabe sesiholiwe. So uhulumende ke kufika lesi sikhathi wathi kalayo i-dollar. Kodwa kakhesi nje kungakadluli amalanga amangazi thola uhulumende benikana inkala kade zezimali abazijontileyo besithi ngamaloni. O-MP bebanikeza ama-40,000, deputy minister bebanikeza ama-350,000, uminister bebanikeza ama-500,000. Ngikhuluma nge-US dollar okuyikuthi imali ikhona kodwa kabafuni ukuthi izisebenzise inikezwe le mali. Kulula kibo ukuthi umuntu ahlale eguqile phansi ecela ngoba umuntu enxa esenikeza imali yokuthi ayenze izinto uzazimela kuhle. Laba balithi babathembisa ukuthi bazababhadalela iy'ngane zabo kodwa kuphela ozaba lesiqiniseko sokuthi le-benefit nani yomntwana. Khonokho kuyasitshengisa ukuthi uhulumende uphila ngamanga. Indaba ye-Rwanda afuna ukuyifaka egcekeni ngoba engayifaka egcekeni abantu bazaba lo lwazi olukhona. Kodwa-ke eBrithani nxa umbiko uvela libe bedandalaza ukuthi umuntu azibonele azikhethele ukuthi lokhu ngiyakufuna kumba ngikufuna.
Kudaba lwemali lezi zebhonasi elazithembiswayo selizinikiwe yini?
Ibhonasi elayilenziswayo ngifuna ukuqacwe thina njengensebenzi basifuna 500 njengombolo ukuthi nxa sasiyabe sinikeza ibhonasi umbalizi wayekumbisebenzi kahulumende sasizabale 1,008 US dollars. Kodwa uhulumende wabuyela emuva waya kuthi umholo wethu asinikeza wona lo i-30,000 RPF ilingana le-87 US dollars.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ. Selikubonile na okusemaphephandabeni. I-News Day ikhokhela ngodaba lokwetheswa kwendodana kamongameli Emmerson Mnangagwa, u-Emmerson Mnangagwa Jr. izijeziso zenotho yiMelika, isithi uphatheke kumsebenzi yenkohlakalo i-corruption. IMelika ijezise njalo unkosikazi kamnumzana Gudakwashe Tagwirei ongusomabhizimusi labanye ababili abalobudlelwano loTagwirei kanye lamakampani abo. I-Chronicle ithi idale labaphathintambo bakahulumende elekhabhinethi selivumelene ukwethula imithetho emibili elawula ukusebenza kwentatheli zindaba ebalisa weZimbabwe Media Commission Amendment Bill kanye lowe Media Practitioners Bill. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, thokazi omuhle, linjani indawo zonke lapho likhona? Lo babo ngikuthi ngikhuluma ngobaba lokhuluma ngaba ama-sanctions afakelwe laba bantu babo bezana. Usolani akusolayo ngoba bona bavele basincindezele ngapha, bafuna ukukhululeka kwezinye indawo, thina ngapha besincindezele sibhekile. Bathetha amafemu wonke abantwana bafundisa ukulima abangalwazi ezikolweni, izinto ziyakhwela emashobhu kakula mali, ngapha imisebenzi emathebeleleni bafaka amashona, izibhedlela sebefaka abantu babamashona, kulethwa amamnesi angamashona ukuthi abantu bemathebeleleni bafe ngoba vele ababafuni. Bona bafuna ukukhululeka kwamanye amazwe. Akula nto ezenzeke njalo. UNkulunkulu khona umnikazi womhlaba. Labona laba abalifakela ama-sanctions labo babhekile ukuthi lana liyideserve inkululeko ngoba lani lisincindezile. Konke likwenza kithi, lakini kuzakwenzeka ngoba lizabona abanye abangena ngeziqwanga emzini yenu, lina lingakubona ukuthi emzini abanye ngapha emathebeleleni ndingene ngesiqwanga. Belivunyelwe ngubani ukuthi lizothatha amafemu wonke livale, lifaka abantu beni ezibhedlela, lifaka abantu beni, lihlale nika abantu izitulo izikhundla abantu abangafani ezingabafanelanga, basazotsha kulezi zitulo abahleli kizo basuka bodwa.
Bagithi kwesindebeleni usaphothizane yakuzuthethe umgwaqo abawubiza nge-wrong turn nomgwaqo lo uzokuchiya emayobeni lo. Uzochiya wena emayobeni, ingane zakho emayobeni, nabanye abantu emayobeni. Yi-wrong turn izana. Akuphunywa kuzani nje sinki. Ogawule basaba ukufa nje kuphela kwabo, ubona bekhuluma beqinisa amakhanda kanje. Bazoliquma kodwa ukuthi akuyanga kuyindawo, bazolithola kuphela. Lapho liphelela khona kuphela bayalihla. Iyalidlizana ngesikhathi nje liphela amandla nje ukuthi liyabasebenzela sizozizwe ezeni ukuthi hawu ugawule bamqumile kunyezana uruwiswe yimota uzoyizwa nje oruhlangane netruck ihamba ngemota yakhe.
Sanibonani, sangibonani Studio 7 balandeli nabasakazi bethu abahle Dungamiri wethu, sacela umfundele nami lo mlayezo. Ngithi eshi bakwethu siyamuzwa uGawule uma ekhuluma lapho ekhuluma indaba yamasola. Hayi, thina njengoZulu waseZimbabwe akusizi lutho inkulumo zabo Gawule ukuthi baphawulani bethini, ngoba uGawule sesimthatha nje njengempukani laneluhlaza e-green ukuthi ungayibona yona une something esuka sinyanyisa. So bakithi siyabazwa vele uGawule nabochuma bakhuluma le ndaba yama sanctions. Hayi, thina kusafect lutho nje lezi ndaba yama sanctions, ngoba noma ngathiwa awekho vele ayikho into abangasenzela yona, futhi kwawona nama sanctions ngoba fakwa yibo bona ochuma babeqeda bebecasha ngesithupha kungasizi lutho. So bakithi ayikho into enjani njani nje, ngamanga kuphela into abayenzayo bayazikhona ubabe lokho beyeba nje betshontsha izimali benzani.
Ngibingelele kustudio 7 kubasakazi kanye nabalaleli bonke bestudio 7, linjani kuzindawana zonke. Siyabonga bakithi, asikeni sizama ukuthi-ke sibonisane iqiniso. Noma nje kukhona abaliphikisayo iqiniso linjengoba linjalo sazume baliyele esikole ukuthi hambani liyofundela ukwala umuntu noma ikhuluma noma kusekuzimele kunjani, kodwa singakhohlwa ukuthi phakathi kwakho konke uNkulunkulu ubhekile, ukhangele uNkulunkulu ngelinye lamalanga akusalayo uzophendula. Abantu baseZimbabwe sebehlupheke kakhulu, nanku uhamba bethethiswa besenzwa yonke into emazweni angaphandle kwelizwe labo besiyazama impilo. Konke lokhu asikwazi ukuthi abantu basekhaya bebandla elikhokhelayo abakuboni ngani, kodwa bekukhangele kuyindlela kuphela yokuphikisa, ngoba kuthiwa sisakhotha lapha kodwa kuyeza okwenu, ukukhotha kuyaphela ngani ngoba kumanje kuyakhulunywa laphayana kuthiwa umntakamnangagwa lo mama ubanibani sebemiswe sebetheswe izijeziso ngamazwe afana nabo-America, kodwa abantu bezanu PF bayakuphikisa lokho. Eqinisweni ake ngibuze kini bantu bezanu PF engiyazi ukuthi yini elithanda ukuphikisa, ngeke namhlanje ngilitsho amagama kodwa liyazazi. Kanti manje kungani nxa kuyikuthi kunjalo kujeziswa abantu abacacayo kahle ukuthi baphuma ngaphansi kwesandla sezanu PF, ngoba naye nalo umntwana kamnangagwa ungaphansi kwesandla sezanu PF?
Studio 7 litshona njani bazali, litshona njani lonke nje lisibalele inyozi Ndebele shona. Sithi uNkulunkulu ngayelikhokhelele izikhathi zonke ezihloko zami. Ukhuluma ngosibani nangolebuzwana. Ngathanda ukukhuluma ngendaba kahulumende wakithi eZimbabwe. Uthi nasho uhulumende wakithi ezanguhulumende onjani shuwa, ocabangela abantu bakhe ngani ngabantwana, engakhangaleli isizwe seZimbabwe esihluphekayo, abantu abathwele nzima ngayo. Mayeza athi uzafakela izisebenzi zakhe amasola, ubanike imali. Manje abantu laba baselizweni nobabhekise ngaphi, ngoba kukhanyana obhasupha abantu abasebenza kuye. Abantu laba abahlezi elizweni nasezwa ubabhekise kuphi, bahluphekayo, abantu abahluphekele emakhaya batholi lutho ngitsho, babulawa zindlala. Yena owakhe unika abantu abalemali imali. Lo uhulumende wezimba kuyisimanga esikhulu kakhulu, lo isimanga enkala kathi angikwalotho uNkulunkulu shuwa engakaboni shuwa inhlupheko esiyihlupheka kulelana lezwe shuwa, kumbe ukukhala kuthi kuzaze kuyefika ngaphi. Lo uhulumende asohulumende wabantu, nguhulumende wabantu bakhe. wanaba busa bonke nothi abantu basezimbabwe naso uhulumende abantu basezimbabwe ngizibuza futhi ukuthi bona abantu bona abasupportizana ukuthi bakwanile kahle kahle nje emakhanda babone nje ukuthi umumo wakithi umi njani inhlupheke kulelana lizwe injani bona kube bebhizi besupporta uhulumende
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawo mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ezivela kwamanye amazwe, iVoice of America ithi ukukhalala umsebenzi kwezisebenzi zemithethwandaba yakwele Malawi okuqale ngomvulo sokuphazamise ukuthethwa kwamacala. Izisebenzi lezi zikhala ngeholo eliphansi kanye lokungaphathwa kuhle ngumqhatshi waso. I-Reuters yona ithi izulu lesikhukhula libulale abantu abangamashumi amahlanu 50 kwele DRC. Umonakalo lo wenzakale ngomvulo duzane lesigodlo salelo lizwe iKinshasa. Kwezemidlalo, umdlali odumileyo uLionel Messi leqembu lakhe leArgentina sebengene kufinali yomncintiswano weFIFA World Cup ngemva kokubhacabula iCroatia nge-3-0 izolo. Namhla khona iqembu leFrance eliyilo eliphethe inkezo kwamanje lizancikilana leMorocco okuyilo lodwa iqembu leAfrika elilokhu likhona kulimidlalo. Iqembu elizanqoba phakathi kwamabili la yilo elizanqikilana nale Argentina kufinal mhla ka 18. Sixoxele intatheli yezemidlalo uJafet Ngwele Dube.
Sitha mhlophe kwaArgentina lapha sayibona sinqobile singenile kufinal and uMessi ngathi khona ukuthi la yayitholele inkezo nje. Yabona behahabele ikarriere yakhe yonke siyazi ukuthi nje last World Cup yakhe le. And indlela abadlale ngayo etshengisele ukuthi bangagcina benqobile. Umdlalo iCroatia ibidlala laphana kodwa I think it was a matter of esikolani u-Argentina coach ngoyotshela ama-tactics lapha. Kuthi ngcono abayekele bona babuye bona basihlalele bayenza ngani hhayi bayehluleka bese bebatshaya nge-counter. Ya and basebenzele abona amagoli awanayi-2. Okuqala bekuyi-counter le-leader siyayi-penalty yokuqala etshelwa nguMessi esibilileyanaye bekungama-counter. I think it was a matter of tactics nje ukuthi i-Argentina ikhulele i-Croatia. 2 goals ihle yabademoralize nje ngoba nzima ukuthi bewebhek ngoba i-Argentina bengalidlali lokhu yani ukuthi hhayi yalidlala kuhle ibhora labo kodwa hhayi sita bhek bathi hhayi mana sitshaye nini ngani nge-counter attack. Hayi sitha mhlophe kwa-Argentina.
I-Morocco le-France zona ubona zidlala njani kusasa?
Morocco le-France laphana ntunga hayi kuyabe kunzima. Kuyabe kunzima i-Morocco. I-France ayidlalanga kuhle nje idlalele ngenhloba nje yanqoba. Ayisiyo game yabo esiyaziyo. Ayisiyo game yabo esesiyikhangelele. Wakhangela nje uMbappe ayidlalanga kuhle kodwa amanye player came to the party they managed. Morocco nayo defense yayo iwophile so iFrance ingavuzisa nje ikubona ukuthi yabashayela lawa ama-tactics angana ahlakaniphile bengatshaya ngoba iMorocco very disciplined udefense yayo but France is also a very good side and Mbappe bengabuya nje kulilanga lawo they can come to the party. Bazotshengisa nje ukuthi bona bangoba iMorocco akumela ngilale kebe kuyigame enzima this stage nje awungeke kutsho ukuthi yiphi enganqoba ungakhangela indlela amagame lawa impumela esiphume ngayo from ekuqaliseni okunzima utsho nje ukuthi iMorocco ngaqina bebona sekune-final. IMorocco they believe in themselves yikho I think okwenze kubaze bafika lapha because self-belief, they believe they can go to it, and that's what makes them very dangerous. yikho kungayenza ukuthi bango.
UJafet Ngwele Dube intathelizindaba yezemidlalo sixoxela ekobulawayo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-half past seven. Na mina lani asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ekuseni ngo-half past six. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo Nkololo kwana wamatuka nduna litshone kuhle isihlobo zami.